sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosibili mhlaka 9 kuNtulikazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF selisethesa ibandla leMDC icala lokufuna ukuvusa impi elizweni kulandela amazwi esiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Job Sikhala.
Abantwana beZimbabwe sonke sancedisa iZANU-PF ukukhipheni umgabe, kanti bona balwa i-partner politics yabo yokukhipha i-G40 befaka iLacoste, kodwa ukuhlupheka kwabantu lokho kusiyaphambili.
Intengo yezitolo ilokhu iphezulu, njalo abanye lokhu bethengisa impahla nedola leMelika lenye imali engasavunyelwa.
Abaqhazi lokuthi benzeni ngelizwe, ngabantu labo abalinde ukuthi mhlawumbe ukhona ozoza neplani asifize, bona ngoba abanayo iplani yokuvusilizwe msakazi ayikho.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho isixoxa lengcwethi zombusazwe, sizibuza ngokuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lengqubela phambili. Isixoxa lomnumzana Dinizulu Macaphulane.
Lokho vele ngondwe yesigerila eyegangeni yokuthi umuntu oyokuphikisana lawo uyabulawa, njalo into zibanjwa ngamandla. Kukanti-ke umnotho lama-economies alezi nsuku afuna ubuchopho obujiyileyo kule ndaba zokudubulana nokubulalana lezi abazijwayele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF selisethesa ibandla leMDC icala lokufuna ukuvusa impi elizweni kulandela amazwi esiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Job Sikhala, owathi umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuswa esihlalweni kungakafiki ukhetho lomnyaka ka-2023. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo uthe uSikhala lomkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa sebekhulume amazwi atshengisa ukuthi bafuna ukuphehla impi elizweni. Umoyo uthi MDC ingalibali ukuthi bandla leZANU-PF laya empini lalwela ilizwe, ngakho lilibandla lomzabalazo. USikhala owathi bandla leMDC lizagenqula uhulumende kukhetho lungakafiki ukhangelelwe ukuyazibika emapholiseni lamhlanje. Kusenjalo iningi lithi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo, ukusilela kwamafutha ezimota, amanzi kanye lamagetsi, kona osokufike ezingeni elibi. Ukuzwa okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, ilunga lebandla leMDC, yena okhulume ezimele. Umnumzana Ndlovu uqala ngokuchasela usithandekile Mhlanga ukuthi kungani iningi lingaxhasanga ibandla leZANU-PF ukutshengisela izolo edolobheni lakoBulawayo lisola ukukhuphuka kwentengo yempahla lanxa kuluhlupho oluthinta wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ngwayeliphi ibandla.
Owenziwa eZANU-PF abantu bakwazi ukuthi kuyabo kungasonto enziwa ikhangele uZulu weZimbabwe. Esikhathini esiningi kuba yinto eyenziwa ikhangele i-partisan politics eziphakathi kweZANU-PF, engingathi khona i-fashional politics ezikuZANU-PF. Ngo-2017 abantwana beZimbabwe sonke sancedisa iZANU-PF ukukhipheni umgabe, kanti bona balwa i-fashional politics yabo yokukhipha i-G40 befaka iLacoste, kodwa ukuhlupheka kwabantu lokho kusiyaphambili. Lakathesi nxa bekhuluma ngama-prizes, bekhuluma ngokuthi akukhitshwa US dollar, bekhuluma i-corruption, i-politics zabe zikhona. Mnangagwa ufuna ukukhipha abantu abona ingane bangamu-opposa, mbe bangamphikisa abasinya kwezanu-PF, asale-ke labo titisi ke oyesimeni ikho ke thina ke njengoZulu weZimbabwe siyabe sikwazi ukuthi ngizani iPF senzela ukuthi akumelanga singenele ngoba yabo ku internal factional politics is a party yabo izani iPF
iziphatha amandla zikahulumende zithi intengo yempahla yehlile kwezinye izitolo
akula nto ehlileyo ngikhuluma kanje nje kathesi ntambama ngithenge i2 liters ye-cooking oil nge-$28 ayizange yehle ikhwelile ngoba isikhathi esifitshane evike eliphelileyo iku-$23 so akula nto ehlileyo izinto bazehlisa emaphepheni abo kubo Herald lakubo-Chronic bazehlisa nxa bekhuluma bona iziphatha amandla zezanu p f kodwa ke practically ku-ground emashopu akula nto ehlileyo izinto zidura zivaleka zisiya phambili kakuthengeki yikho ke lokho ukuthi bathi kwehlile yathi nje basengayezimithiyo abantu bezanu p f
kuphile kanjani ngodaba lwamagetsi olwamafutha ezimoto okuhambisa lokunye nje
akuphileki amagetsi sikhuluma kanje afike nakathesi ntambama ngabo 7 sizathi sivuke ekuseni ngabo 4-5 esehambile atshoni langa lonke lingekho okusemafridini kuyabola kuyawonakala amafutha ezimota katholakali izimota zithona ke zilayinile ke zilindele lawo mafutha kawakho lanxa esedura eseyikubo $5 something kodwa ke lokho engatholakali ukukhanya obunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe ukukhipha kwabo ke i-US dollar labo rand kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besihlupheka nje akula bungcono esibubonayo
kodwa simzwile umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mnumzana John Manguja we-RBZ besithi imali yakwamanye amazwe le yebibhidlisa umnotho welizwe kathesi sokuzalunga
sengayizimithiyo ungahamba kathesi eboda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar lamhlanje ngifike ePlumtree ngithole kule moto ebothiweyo besithi bona imota lele overload bafuna i-US dollar $1,300 imali nxa besithi bona sebeyibhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokhu ethatha ama-services akhe i-US dollar iduty lokhu ibhadala i-US dollar ababanjwa i-VID lamapholisa ebhoda lokhu bebhadala i-US dollar lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar le-bond kakwehlanga lokho kukhwela lokhu iku-900 something i-US dollar lokhu iku-50 something irand akula mehluka kwehlanga lutho
lo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-MDC kodwa lapha ubekhuluma-ke ezimele lokhu sikudaba lunye abanye osomabhizimusi babikwa beqhubeka ngokuthengisa ngemali yakwamanye amazwe okungasavunyelwa lanxa uhulumende wafunga ijoy esithi abazaqhubeka bethengisa ngedola lemelika kumbe imali engasidola leZimbabwe bazajeziswa kalukhuni uhulumende wethule umthetho kumaviki amabili edluleyo ovimba ukusetshenziswa kwemali yangaphandle kwelizwe ukudingisisa esikwenzileyo kuveze ukuthi akhona amabhizimusi asathengisa ngemali yakwamanye amazwe ikakhulu irandi lakwele South Africa. Lokhu kubikwa kubhahe esigabeni seMathepeleland. Kobulawayo khona isiphathamandla sezanu PF njalo engomunye wabakhokheli bamawovet umnumzana Victor Matemadanda uthe ezinye izitolo ezikhulu lokhe zithengisa ngedola leMelika. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mthengi umnumzana Paul Ndlovu othi ukumiswa kwemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuhlupheka okukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe.
Bayitsho ke ukuthi le nto le yebo naye bazoyifaka leyo zimdola yabo but izoaffecta into ngezinto ngani ngoba phela ngithi ungathi uyabheka ilizwe lethu alikaproduce into eziningi elizigiciza phakathi kwelizwe into eziningi bathatha abantu ama-out of the country angithi so ngokunjalo imali abantu bazothi kumele kusebenze izimdola sokuzophoqa labo abamabhizinisi-ke ukuthi bazame ukuthi bakhuphule intengo yezinto ukubana ulula thani manje so i-government njengoba si-introduce leyo zimdola isiphoqa abantu abamabhizinisi ukuthi bakhuphuleke intengo yezinto bazame by all means ukuthi bayitho bayithole leyo mali or ukuthi bayithola kanjani thina asazi mhlawumbe ngendlela abayithola ngayo sokubaphoqa ukuthi bakhuphule intongo yezinto uyayibona kanjani
kwenziweni Phondlo
ngamsakazi okwamanje abantu bayebo bangaba layo iplan but into esuka ibe lihlupho elizweni lakithi especially kugovernment ukuthi ma siyenza kanje kusasa abantu kuzoba affecta na or akuseze kuba affect so even lamanje even ama plans abantu beza namacebo ukuthi at least ngabe siyokuthi but njoba nje umuntu ekhuluma ngokuthi if singayenza kanje mhlawumbe kungaba so why singakwenzi bona basuka bathathe isinqumo bangathathe isinqumo basi implement sisebenze leso sinqumo but ukuthi sizo affecta kanjani elizweni ngaba kubheki lokho uyayibona so lamanje iplan labana abantu ngathi ababheke ngathi ayibhekisisa kahle kahle iplan bona bona ngwabo iplan gabanayo ukubona nje umuntu othi kahle ngenze so mhlambe kuzoba kanje hayi ukuthi mhlambe iyabe iplan uyacabangela nabo benjani into abayenza lapha asiplan engavusilizwe into abayicabangela ukuthi mhlawumbe masingenza kanje elizweni kungaba right iplan ke ama iplan kahle kahle kade abaphelele umnangagwa lo labochiwenga ngicabanga mhlambe ukuthi okunye lulwazi ulwazi mawukhokhela ilizwe kalidingi ukuthi ugijimise omunye wena ungene kudinga ulwazi lokuthi uzokwazi na ukuthi mangikhipha lo manager ngifake lo manager umanager lo balolwazi nalo ukuthi avuse le company akudinge ukuthi uphonge ukuthi nje udophe nje umuntu estrategy ethi ithikithimisele ngifake lo ngoba lo muntu abantu abalapha manje abarana izimbabwe manje amfuna ukukutshela amanga zimpuphuthe nje akuli even no one so ukuthi ukuthi umuntu uzanyathukana angithukani but abachazi lokuthi benzeni ngelizwe ngabantu labo abalinda ukuthi mhlawumbe ukhona ozoza neplan asisize bona ngoba abanayo iplan ofusilizwe msakazi ayikho
Hello ke ngumnumzana Phondlovu umthengi ube khuluma ecingweni lo Ntungamile Nkomo we Studio 7 eGovlawayo. Ake sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umumo wokusilela kwesinkwa ukhangelelwe ukuba nganeno ngoba uhulumende ethenge amathani engqoloyi afika phose inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 esezifikile eBeira eMozambique. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube useyazise ukuthi izisebenzi zikahulumende zilakho ukungezelelwa iholo kumsukwana ezilandelayo kakhulukazi ekupheleni kwayonale inyanga. Okwamanje kesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Bengisithi umbe ngiyenzezwa nje selingithinta ngombe selifuna ukukhuluma lami ngeke nditshele enye tipu ekhona ngamayosa la ngebond. Now people they are making money kakhulu business abantu be-business or businessmen kuhamba kanje ngakulinganisela ngenye itipu encane mina ngu-business ngubhayi ngiliselile ichukela besiloda 12 user kwesinye isitolo esithile wholesale. Siloda 12 user sisalithengisa nge-enterprise ngalaleli ku-12 user ngasikhuluma ngokuthi thina ithwela bese sizalithengisa $10 kumbe $9 ku-okay adulu kwedlula thina but now abanikazi bezitolo labo sebesenza ngale ndlela sebethengisa ithukela ngamabhondi besithi kabafuna imali usa kuqamba amanga ithukela ekade lithengiswa nge-12 user ubusuthi ungathola $84 ye-street nokuthenga i-12 user usuthenga i-12 user usulekhesi yethukela nawo sebefuna 110-130 sebekwazi ukuthi bona bengatshayisi baphuma abahle badinga omunye wabahlabe adingela amayusa nge-130 umuntu uyabela amayusa asedlula i-$12 kade semthethweni ade bewodisa ngayithukela ngayo kuyafana futhi lakusimenti abasafuni iyusa kusiment sefuna amabhondi kutshile ngithi kweyindawo bathi i-bag of cement i-85 pond kweyindawo bathi 70 pond sonanisisamindo okuthiwa 70 pond ngeyusa besiyi-$6 yusa kodwa nxa ususithenga-ke manje ngebhondi 7 day bond is equal to $10 MCK nomnyama lapho ngishintsha khona mina today. So which means isamende kade sisenza $6 sesifanda ukuthi sesiyi 10 years ikubona sibana wasa. So ke they are making and they are looking lapho kuthiwa izinto ziyakwehla la baza kwehla balungiselele nalo owehlisike ngibona sebevele sebelutha and babeka ihloka phezulu bangakhipha ingqamba babeka ihloka bangakhipha ihloka babeka umkhonto. So thina esikhalayo yithi esithengayo.
Salibonani maZimbabwe amahle, salibonani basakazi. Okhulumayo Scott Mpofu endaweni yaseBlamtree Mangwe eNgwezi. Asiphikisani lokuthi uhulumeni afake imali yeZimbabwe ibe yiyo esebenzayo. Kodwa iproblem esilayo athe sinjengoba sekunje ukuthi amabond asikabi idola leZimbabwe asikabi nalo ngobunenge. Yinje nje mina ngilamalanga afika 4-5 ngingatholi yona isenti kubhizinisi lami. Ibhizinisi lami ngele bottle store, ngibhale le board ngifake eshopu yami ukuthi angithathi imali zangaphandle. Sengile 4 days ngingatholi yona isenti nje elesikhala ngoba abantu abasemangweni lo esiphila kiwo imali ade vele beyisebenzisa irandi. So angikwazi ukuthi ngizaphila njani, ngiyenzeni kathesi ngoba sekufakwe lo mthetho omusha ukuthi ma ngabe utholakala usithengisa ngale mali yakwamanye amazwe uzobotshwa. So sisebunzimeni asisakwazi ukuthi sithini nje. Labanye bami khona pha emashopu engilabo labo sididekile nje, silele singabantu nje asisakwazi siphile njani. Umango wonke lo lapha esikhona thina empoints engwizi ngapha, bonke abantu balapha baphethe amarand, sengize ngicabanga ukuthi ngivale noma ngenzeni angazi ngoba ngisawadla ukuthi ngavala. Sekuzathiwa mina maybe ngivalishwe ukuthi angifuni ukuthatha imali yaphandle, angifuni ukuthatha imali yeZimbabwe, ngifuna ukuthatha imali yaphandle kwelizwe. Kunganjalo, imali yaseZimbabwe asilayo, sikhuluma nje silapha. Bakithi zamani lisincedise sibone ukuthi singenze njani lathi. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile Zulukandaba. Ye, izo ke yiwo ke amazwi abalaleli bethu abasithumele wona ngeWhatsApp. Lingakhohlwa ke inombolo zethu +1 202 465 0318. Owake wava umsekeli kamongameli welizwe leMelika umnumzana Joe Biden nguye olokhu ekhokhela kungalane yabadinga ukumela ibandla lamademocrats kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Lokhu kwenzakala lanxa uBiden ethwaliswe nzima ngokusekela ayekwenza ababebandlulula abensundu ngeminyaka edluleyo ngunkosikazi Kamala Harris ongomunye wabancintisana laye kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Bekthemba Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha kwele Melika.
Ngibona ngani amademokrasi akasazi kuhle ukuthi indoda le kodwa uqhinga bazamkhupha ngaleyiphi. They have a very specified basic issue ukuthi bavumelane ukuthi i-climate kumbe i-health kumbe i-economy. I think kumele ukuthi bahlangane nje bavumelane ukuthi indaba emqoka abazaqhuzana layo nxa benika othandu kwabo yithi. Ngoba ukuhlosa ukukhupha kundoda kuphela kodwa angiboni kuyenela ukuthi bathole enough amavoti okumkhupha.
Ubona ungani okungayenza ukuthi ethole amavoti amaningi? Kodwa sibona ukubana kulensolo eziningi ngaye ezibalisa ukungavezi incwadi zake zemthelo, ama-taxes, lalokho okunye sike sakuzwa ukubana bakhona omama athi wabaphumputha okungekwemthethweni lokunye okunjalo. Ubona ungani akusoze kumhlasele yini?
Hhayi, akusoze ngoba lokho wabakhona engakakhethwa. Kodwa ke abantu bakhe bamkhetha kunjalo la namhlanje bayamvikela kunjalo so i base yakhe leyana 40% 43% idlele kayindawo.
Ungathini wena nxa ukhangele indlela abavota ngayo ukuthi bavotela umuntu bembona ukuthi isimo sake sinjani kumbe kukhona abakusebenzisayo ukuthi baze bamvotele bebona ukuthi kukhona okunye okungani akuhambi kahle?
Ngikubone ngani undoda lo uyakwazi ukukhuluma ebantwini abaqede u-fifth grade nxa ebatshele ukuthi ilizwe lenu selithathwa ngabantu bangaphandle bakubona nsuku zonke laba bahamba khona. Ngakho-ke ibhase yakhe i-strong, yibo abantu abazamphiselela lowana muntu.
Bona abakuma-Democrats abafana lowayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden, o-Cory Booker labanye laba, ubabona njani?
Angazi kumbe ngingaba objective kulokho ngoba u-Biden ngiyakuthanda mina. Ngibona ngani kubo bonke sengibazile bekhuluma kuma-debate. Ungani ayazi into ayishoyo. Njalo ngibone ngani ilizwe leli lisaphethwe ngabamhlophe kakhulu. Umuntu onjengokuguka lo Harris abalahlanga abelungu balapha baningi kusamele ukuthi bakhethe umuntu ofana labo.
Kodwa nxa sikhangele yena uBiden ubona ungani bakhona abangayekeli ukumvotela besithi njengomuntu oseke waba ngumsekeli kamongameli asipheni omunye ithuba?
Ngaba khona ingcosana ayaleyo iqoqo kodwa ke nxa ukhangela ama-poll kungani kumhambela kuhle uBiden.
Alo-ke ngumnumzana Bekuthemba Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Namhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona le ngcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube le ngqubela phambili. Sixoxa lomnumzana Dinizulu Maxaphulana.
Ye, into ekhulela abantu abaphethe ilizwe kathesi babo Gandhi yibuthutha lokuswela lokho abathi ngesilungu yi-wisdom. Nxa labo ababusayo bengahlala phansi lalabo abaphikisayo kwathiwe iqembu elilodwa elizimisele ukulungisa umumo weZimbabwe, umnotho weZimbabwe nepolitiki yeZimbabwe, isimo sezinto eZimbabwe singantshintsha. Kodwa ilizwe liphethwe ngabantu abayiziphukuphuku abangakwaziyo ukuthi umbuso uyasikelwana, kuyabanjiswana njalo kuyakhulunyiswana. Kubusa abantu engathi bale-faction mentality ukuthi umuntu uzabusa eyedwa labangani bakhe lona ilizwe lisitsha. Yiluhlupho lwethu lokuqala kuphela ukuswelakala kokuhlakanipha, ukuswelakala kolwazi nokuswelakala kwenjulo yomqondo wabantu.
Manje kwenziweni ukuze baphaphame babonisane basebenzelane ndawonye?
Bekufunakala ukuthi naku sesenabadala e-Afrika obaba uKhawunda, oGraca Machel nabanye abantu bamlandi uMnankagwa bamtshela ukuthi ayihlala phansi laba kuphikisayo likhulume ukwenzela ukuthi abantu bezwe leZimbabwe bake bathole ukuphefumula, bake bathole ukudla, bake bathole amanzi, bake bathole ugesi. Akula faction eyake yabusa ilizwe umhlaba wonke lo ungaka. Kuyabe kuzaba ngobokuqala bona ababakuzayo. Kuyamele kubanjiswane. IZimbabwe ilabantwana abatalented kakhulu, abalolwazi njalo abawaziyo umhlaba ukuthi indaba yakhona ingalungiseka masinyane nxa i-wisdom lokukhalipha kungabuya duze kwalaba ababusayo.
Kodwa-ke bona ababusayo bathi amaqhinga balawo, nanku intengo ezitolo isisehla ngokususa kwabo imali zakwamanye amazwe.
Yehlokomalanga wona iyaphinde ikhuphuke. Kudala sayizwa, dala sayibona le nto yayisenzakala la ngesikhathi kusabusa umgabe. Okufunakalayo ngama-permanent and long-term solution, not okungama-military operations, lokhu lokungama-short-term strategies okwamalanga amafitshane, akusoze kuwe lapho umkhuhlane osibulalayo. Ngoba ipikinga yelizwe leZimbabwe yipolitiki, izalungiswa yipolitiki. I-economy iyabola nje iboniswa yipolitiki, kungalungisa ipolitiki konke kuzaqhona.
Kanti pho manje bona abaphikisayo laba ubabona njani bona? Yibo ababisele emuva yini ingqubela phambili kumbe balungile abakwenzayo ukwemba phansi bengafuni ukuthi bamukele impumela yokhetho lwedlule?
Yeah. kuphela yibo abantu abalemgondo ethe yabamfitshane engaboni ekudeni lapho kufunakala ukulungiswa khona ngoba laba abantu ngabantu abakhulele egangeni bengamagerilla bengaze bangene kuhulumende bangene kuhulumende bengabalandeli bengasoba bantu abakusayo abazange bayiphiwa i-mentorship le guidance lokuthi umbuso ubuswa njani lokuthi izwe liphathwa njani ngenxa umbuso kamgabe okuhuquluza amandla lokuba ngontando kayiphikiswa ngabantu abasafuna ukufundiswa ukuthi lizwe i-statesmanship yenziwa kanjani ukuthi ilizwe liphathwa kanjani abazange balithole ithuba lokho bele ngqondo yesigerila egangeni yokuthi umuntu oyophikisana lawe uyabulawa njalo into zibanjwa ngamandla kukanti-ke umnotho lama-economies alezi nsuku afuna ubuchopho obujiyileyo kule ndaba zokudubulana nokubulalana lezi abazijwayeleyo
kanti khona elizweni akungeke kwatholakala yini abantu abangafana lalabo baqambileyo abanjengabokhawunda labomashel
ye kuyafunakala ukuthi ibe nozwelo ebantwini bezimbabwe lalabo abaphikisayo labo kumele ukuthi bayekele ukube begxokozela bephakathi kwelizwe baphumele ngaphandle bebonise amanye amazwe ase-Southern Africa ukuthi uhlupho olukhona kwini ukwenzela ukuthi ezinye izizwe zisondele eduze zincedise ngoba kuyasiya phambili uhlupho lwabantu lujiya lusiya phambili njalo ikusasa abantwana basezimbabwe abancane akwazakali ukuthi sakuma kanjani nxa kunje.
Alo-ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezombusazo ebesixoxa layo kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona le ngcwethi kwezombusazo esizibuza ukuthi kwenziweni elizweni. Kusasa-ke sizaxoxa lo mnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Yes, I don't the blessing. I don't the blessing. Father God blessing. One more blessing, I don't the blessing, I don't the blessing, them can't stop me, I am blessed. Me love woman, me father him, that's why me born. And enough of them a try stop me, me fly past them straight. One heap of them a wicked, so what them in the rate. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil a help with them straight.
I am blessed, I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning.
Much over me. So when the wicked rise, judgment feed them. For 10 years, me I make it. Someday I had a sit down, but me a tour. Hands up from you, now bow stand. Well, I make me pick up me friend them. Live up your rhythm, it have a prayer. Irish and chin, no worry, everything straight. Sing.
I am blessed. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. When I wake up in the morning.
Money, money it has, born bad mind, God knows me, me love woman, me father him.
I am blessed. Ngibusisiwe ingoma ka Mr. Vegas isigqubela uhlelo lwethu singakehlukana. Sikhangeleni ke inhloko zendaba. Ibandla le ZANU-PF selisethesa ibandla le MDC icala lokufuna uvusa impi elizweni kulandela amazwi esiphathamandla sebandla umnumzana Job Sikhala oyena okuthiwa uza ya emapholiseni lamhlanje. Silugqiba ke uhlelo lwethu igama nguChris Gander. Sidibaneni njalo ekuseni kusasa kumbe ngo-half past ntambama.